Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande obesipha indaba le ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-10 Ncwabakazi 2023 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla le-CCC izolo emhlanganweni we-rally equtshwe enesigwe enkayi.
Uyirali yethu iqhubeke kuhle kakhulu, zange sithole umbiko emibi laloba nje bekunamapholisa adekhanya ibhotabhota kwezinye indawo nxa usiya ngaphetheya komfula.
Zindala zombili, kambe umnumzana Nelson Chamisa uzanqoba na umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho?
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufansi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa ngakaluyini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Kuzosebenza ubugwelegwele, budlame lobumenemene esesikujwayele kusenzakala kuleyana indawo.
Ibandla le-CCC lithi likhala lomndeni wamalunga eqembu le-Rumba ele insimbi zezwane ababhubhe engozini yemota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkundla.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla leli emhlanganweni ye-rally equtshelwe enesigwe enkayi lase Mhlolo eLubane, esola inyathelo elithethwe umholi walelo bandla umnumzana Douglas Munzora elokuthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Umnumzana Chamisa ukhulume kuleyo mbuthano njalo ukhangelelwe ukuba sesigabeni sewange lebhinga kumalanga alandelayo amalutshwana. Ukuze sizwe okuningi ngale imihlangano lokwenzakale kumarali la, usithandekile Mhlanga uStudio 7 uxoxe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli seMathebelele North kubandla le-CCC.
Abantu bebezile ngobuningi babo, bekungabizozwayo, sibili abantu bebenyathelana, bekhanya sibili bethabile, amajaha etshaya izinkwelo, ogogo labo, labo mama betshaya impululu, bekhanya bemthakazelele sibili umongameli wabo. Ngenxa yokuthi belibona ijaha elincane eselizimisele ukuthi lingene embusweni. Hayi, abantu bathokozile sibili kakhulu njalo bathembisele ukuthi bayavota kakhulu. Siyababonga kakhulu abantu bakithi benkayi.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe kulomhlangano ngumnumzana Chamisa kuyini?
Baba uChamisa ukhulume kakhulu ngezokuthuthukisa isigaba senkayi kakhulu, ukuthi konke umnotho okhona enkayi North kumele ukuthi utholakale usuba yinzuzo wabantu abahlala kakhulu enkayi North. Ukhuluma kakhulu lokulungiswa kwemgwaqo engxenye emsakazi lawo, yazi ukuthi inkayi ilomgwaqo osowafayo osagugudekayo okuthiwa yibulawa nkayi Road. So ubaba umongameli uthembisile ukuthi nxa yena engangena esihlalweni umgwaqo lwana yiwo ozahamba mqoka ukuthi ulungiswe, kulungiswe inhlalakahle yabantu, izibhorane abantu bezuza amanzi. Uthembisa kakhulu ukufakela abantu izibhorane, kakhulu izibhorane eza kulezi nsuku ezisebenza ngamasola kumbe amagetsi atholakala elangeni. Hayi, bekukuhle sibili kakhulu, abantu bakhanya bekuthokozelela lokho akukhulunywa ngumongameli. Ukhuluma into eziningi kakhulu, ezinye singeke sazivalisa, sizicede njengoba sikhuluma sisemoyeni.
Esuka khona ngapho enkayi uya kuphi umnumzana Chamisa?
Adrese abantu abaningi futhi ke endaweni yaseLupane esomhlolo stadium. Esuka lapho uya eWanke East, eWanke West, eBinga North, Pinga South. Kulona leli iviki esikilo uzabe bhotha kakhulu lapha eMatabeleland North. Ekhankasela ama councillors, ekhankasela ama MPs ethu ukuthi engene. Njalo umumo kumbe inkomba sezikhomba sobala ukuthi ama MPs ethu asengena ngobuningi, ama councillors ethu asengena ngobuningi kulandela lokuphuma ekhethweni kwebandla le MDCT. Siyamukela abantu abaningi kakhulu abavela ku MDCT besithi hayi sebebonile ukuthi bekungumdlalo nje kuphela. Nanku phela omonzi wala sethena yena sethiya ukhetho. So abantu bahle bathi hayi singeke siphinde futhi silandele labo abantu baphikisa bekuleli bandla. Bonke bazile ku CCC ngobuningi babo. Njalo lokho sokuphe ithemba elikhulu kakhulu ukuthi hayi iNkayi North leNkayi South lamanye ama constituencies athi zethethwe izano aseyabuyela futhi kubandla lethu le CCC.
Akubanga lokunye okuphazamise umhlangano yini sesikhangela lapho oqhutshelwe khona.
Irali yethu iqhubeke kuhle kakhulu. Azange sithole umbiko emibi laloba nje bekula amapolice ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo nxa usiya ngaphetheya komfula. Usiya ngaphetheya komfula uthanga libe kula maphosta ade bhotabhota asazi ukuthi bebekhumbulelani. Lalapho ke umongameli esesukile esehambile abantu basele bethokoza kakhulu. Basele sekungumpululu besina begida kukhanya ukuthi hayi abantu bathokozile kakhulu. Made ngikhuluma labanye abantu bathena hayi sebeyavota beqinile kakhulu njengoba bebone umongameli wabo ohlale ekhulunywa kakhulu bemzwele emsakazweni bembona emapikitheni sebeze mambona buso ngobuso kwelakithi leNkayi lapha. So lokho ke kuphe abantu isibindi lenjabulo lentokozo.
Lo ke ngumnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli seMatabeleland North kubandla leCCC obexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubele rally eHarare lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe elezana uPF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe abebandla eliphikisayo eleCCC esithi ngoba bahlala bethembisa ize iminyaka yonke yokhetho kungelanhlelo zentuthuko eliyenziwayo. Umlondolozi Ndlovu uStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekule nkulungwane zabasekeli bezanu PF abakade behlabela begida bethakazelela ibandla labo egcikeni leRobert Mugabe Square eHarare. Ekhuluma kulumbuthano umongameli Mnangagwa uthe lonyaka ibandla lakhe lezanu PF lizanqoba okungathandabuzwayo emadolobheni okonke lasemaphandleni. Kasibakhipheni e-townhouse, kabaphume kuma-constituencies wonke. Ngitshele umgcini sihlalo weHarare ukuthi sifuna ukunqoba endaweni zonke eHarare. Umnangagwa uthe ibandla le-CCC kalilambali yelizwe esithi iZANU-PF yilo lodwa ibandla likaZulu weZimbabwe. Okungamazi aphikiswa ngomunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kasazwisisi izinto ze-technology. Okunye kuyamphica lokhu siyamxolela ngoba kasazi ukuthi ufunani sephungu tatazila lapha lalapha yikho ke hayi umuntu omdala singamthini thina asihozani labantu abadala abantu yibo abazahlangana laye ubalot box mhlaka 23 August 2023.
Khuluma kulumbuthano ozamela iZANU PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uthabile ngokwenzakale kulomhlangano esithi uthole intshukuntshu yokusebenzela ibandla lakhe.
Kwakho siyayakha lama balls silangu 32 abantu lamanzi ahlanzekileyo lamagethi njalo sisusa ama-transformer naku-digitalization ama-Wi-Fi ethu asemaningi sibili.
Kulomhlangano ibandla leZANU PF lamukele ababe kumabandla aphikisayo abagoqela owaye kubandla le-CCC umnumzana Paddington Chapa-Chapa. Ababe kubandla le-Pollard begokelwa umnumzana Divine Hobe. Omunye obeye kulumhlangano uthe uzavotela ibandla leZANU PF.
ikakhulu ngathi indaba leyisukele uthinini asingenanga ekhethweni ngenxa yesizathu semali eyayiqanjiwe kodwa sithe sesibona ukuthi singangenanga kunjalo singenza njani ukuthi sidinge umuntu esingamsekela kulelo khetho olukhona sasesinanzelela ukuthi njengoba umongameli bezivele zisebenza laye
lokho kusekelwe ngomunye osekela ibandla le-ZANU PF unkosikazi Otilia Maphosa
Ngikukhuthaza abanye abantu ukuthi babuye sibambane siyakhilizwe lethu. Ilizwe lethu liyakhwa ngamakhiwa. Amakhiwa sakhipha ukuthi thina senze sikufunayo. Ngabantu bayakhumbula ukuthi kufirst sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe. Ekuma suburbs sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe. So kumothi sithi phambili eZanu-PF. Sithiye kunama branches okungelancedo. Thina salilweni ilizwe leli because sisizwa ubuhlungu.
Umhlangano namhlanje ube ungowokuqala edolobheni leHarare. OZANU-PF ukukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edale ephalamende kanye nomongameli welizwe. Umongameli Mnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe usenze okuningi okugoqela ukulungisa imigwaqo, ukulungisa igceke lendizamtshina le-Robert Gabriel Mugabe International Airport lokunye. Uthe uZulu weZimbabwe kaselakho ukufa ngendlala esithi uhlelo lwefumvuza intwasa luzaqhubeka phambili nxa enganqoba isithi luzasiwa emadolobheni njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka edinga abangane baphandle kwelizwe esithi amazwe angentshonalanga kumele akhiphe izijeziso zomnotho. Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Nelson Chamisa ubesenkayi laye ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kwebandla lakhe kukhetho lukamhlaka 23 linyanga kancwabakazi. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa lancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli omutsha umnumzana Nelson Chamisa ngumkhokheli webandla le-CCC baya phambili ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo elizweni jikelele. Ababili laba bagcwalisa izinkundla bethakazelelwa ngabantu lapho abaya khona. Umbuzo omkhulu ngothi njengoba ababili laba bethola abantu abaningi emhlanganweni yabo, ngubani kahle kahle okhanya ezanqoba? Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu, yena ofundisa ezombusazwe eWits University kwele South Africa.
Amathuba ami kabudedengu njalo malutshwane ngobana abantu bayabulawa, wayethuselwa ngodlami lokumenemene ifraudi yokutshontshwa kwamavoti. Siyakwazi ukuthi khona kuleliyana kuba kuChamisa uvume ukuya ekhethweni kungenziwanga ama-electoral reform, le-landscape yawona ama-elections ingazange yalungiswa, le-media coverage ukuthi amabandla aphikisayo avezwa njani ku-publicity lapha eyama-newspaper lama-radio lama-television. Konke lokhuyana kungahlangana kwenza ukuthi amathuba abaphikisayo amunqane kakhulu, abe malutshwane kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena sesike samuzwa ekhuluma emihlanganweni yakhe esithi hayi abantu baza ngobunengi, ngakho uyakholwa ukuthi hayi impela uzanqoba kulolu khetho. Alubana luthe lwaqhutshwa kuhle impela kungekho kungela bumenemene okhuluma ngabo, umbona enqoba yini ngempela kungela uqilibezela ubaba Mnangagwa?
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufanisiwe ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi ubaba Mnangagwa ngakaluyini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Kuzosebenza ubugwelegwele, udlame lobumenemene esesikujwayele kusenzakala kuleyana indawo.
Ilunga le-CCC elibuleweyo libulawe kathesi ama-international observers esekhona elizweni ikakhulu awe-EU. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela be-EU lamanye ama-observers azaphuma lama-reports yawo?
Nxa bezafakaza ngeqiniso baba, kuzamele bakufakazwe ukuthi udlame lusetshenzisiwe, ngoba ukubulawa komuntu oyedwa kupolitiki kuyethusela abantu abalinani, kwethusela abaningi. Uma wathi kill one to scare a thousand, yikho kwenzakeleyo laphana ukuthi konkuhlani ukubulawa kwayentwana umnumzana kwethusele amavoti amaningi kakhulu, aselokwesaba nje sikhulumo.
Sibone uMonzora laye ephuma kulolu khetho. ukuphuma kwakhe ubona kuphathisa uChamisa uMnangagwa kumbe akusoze kube lomthelela njengoba esithi kasoza endo semuntu.
Kulamthelela usedlile imali ayiphiwa yelizwe usesiyahlala phansi yikho akusebenzelayo. Angiwuboni umthelela ngaphandle kokuthi nje kusetshenziswe yilonto elibandla libusayela amnikeza leyo mali lokuthi athikameze abaphikisayo emananini.
Alo-ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ezombusazwe ekolijini le-Wits University kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa amathathu aweHarare awetheswa icala lokuntshontsha imali eyinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu, $45 eyayingeyobufakazi lokutshisa inkamba yeHarare Central balandule leli cala. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usephe umkakhe isicoco seGyros Jiri Humanitarian Gold Award esithi inhlanganiso yakhe iAngel of Hope isifanele lesi sicoco. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Awushiye maki ngethule nje amazwi usizi olonzakileyo ngokwehluleka kwahulumeni waleli lizwe ukulungisa imigwaqo ukuze kwabangela ukuthi abafana bami bensimbi zejwane bangene engozini empi eziyathatha le mphefumulo esilusizi kakhulu kakhulu. Sikhala le muli, sikhale esitoko labangani, sikhale le lizwe lonke jikelele. Sithi Nkosi kwenzile ibivelisazi phambilini ikawuthokozisi kodwa ngenxa yemigwaqo yakithi lapha elizwenini. Umgwaqo we-Victoria Falls from eBulawayo usiye e-Victoria Falls kakula langa lamaru ungabanga lesidumbu somuntu esingena engozini ngamaphotholo akhona. Amaphotholo akhona aku-500 centimeters deep ayesabeka somaphotholo amancane lana imota zihambe egangeni. Inkinga kungathatha another 5 years futhi abadala bebuyele ingazi asivuseni inkuphi.
Studio 7. Hayi mina ngibonga umculo wesha ingoma madoda. Ngibonga ingoma madoda, ingoma yeBhoso. IBhoso ihleli phezulu izoyithatha, kumele ithathe ingoma le Nkosi yami efethi kwala. Hayi hayi isimbi yaseZimbabwe bona nabo splash kanti nikuphi kanti. Hayi siyayibonga ingoma madoda, ingoma lena iBhoso yes. Chila moya ayizoyithatha ngenkani straight. Nakhona nje siphathe phezulu kokucunuka kwalo sisi lwamagama akhe abathi ngulindwe maBhosa lo. Ya phela imnandi yona imali vele engcolile. Yokukhohlakalezana. So mangawusujwe mntana sekhaya kodwa ke ngwakho umlomo kungasho liphinde futhi ufakaze ngomlomo wakho usazi ukuthi iZimbabwe injani, abantu baphile ebunzimeni obunjani. Wena ngenxa yemali yathengisa uJesu eJudas sokufakaza ngwakho umlomo uthi wena ngibuhle bodwa obokuzana lize libeka amathambo ngidlulisa amagama abantu ayinduduzo abantu babasetsholosho bashonele iqhawe labo. Nkosi yami siyazi ukuthi akade bemthanda kakhulu bemkhonze kakhulu lomfanade bemlandela nje ngokwenza wobonke ngendlela yakhona yokufanisela. Kuyisa kakhulu amagama endodozo. Ngibonga Studio 7 umthimba lo ngifaka siwe yangilaphela ubhanda.
Studio 7 njani kadala? Ayithi nasi yachona ngoba njani lami. Kulobaba lo obekhuluma amanga ethi eZimbabwe akula opposition party ethi oChamisa ngama opposition party mina embusuku ngabezana. Hayi amanga madoda, amanga makhulu shuwa. Umuntu wezano ungabe uzokhuluma into enjalo kodwa uChamisa umngane bezano. Amanga lawa akhuluma baba asilaleli ingcekeza thina eZimbabwe. Abantu bayahlupheka zintandana ke yabala president, abala president eZimbabwe. Abantu bayahlupheka bafana lezi ntandana umuntu ngakanina loyise eZimbabwe. Uyabona ukuthi abantu badonsa nzima, so babonile izo abantu bagcwala streetini bedinga impilo kungela msebenzi. Industrialist ingama-cheche fire, so awobona khonokho senzakala emazweni nonke jikelele, lokho ubona uphila nje ucabanga nje. Hhayi bo baba, akuhlambuluke lawo engqondweni, ucabanga ubona ububi lobuhle obenzakala elizweni. Laphana elizweni akulalutho, ncekeza yodwa lapya, abantu bayahlupheka. Hambe emakhaya ubona ukuthi kunjani, especially sengikhuluma kahamba khona emadebheleni nje yonke jikelele, ayikhangele ukuthi njani nje. Ngingakhulumela ukuthi kumbe mhlawumbe nge-tribalism, ngisho esayithi mengihamba kiyo kakhulu. Khangela ubheke ukuthi kunjani, usiye emberengwa le, ubheke ukuthi kunjani. Akubona ukusitshela amanga lapho khuluma into ezingayisizo, laphamba kuzane yakho kakhulu akauma ukakhulelwa usithulele channel athi. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibana ngolokutshwana.
Yini msakazi ngiyakubingelela, lani bantu abakulo msakazi angikhethi, ngiyalibambanisa lonke labalaleli bomsakazi. Ye bazali, kathesi isikhathi esesikizo basama ngako, iZanu PF ayiyethiseli nje abantu, iyabhida itshele abantu ukuthi khona kulempi nxa ungavoti okungayisikho. So bazali ngiyalicela, selilesikhathi lokhu selikujayele lokhu, lingesabi ukufa bazali, lilungise ilizwe lenu. Ukufa khonokho kuzayenza ukuthi ilizwe lilunge, kungela kufa ilizwe.
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle nabalaleli ngezindawo ngezindawo. Hayi mina ngiziphilele lana eGoli. Ngisathanda ukuthi ngike ngikhuze umdala lapha, umdala lothi ungukhumala uthi ula eGoli. Uyabona mdala, uma ungazi into ozoyikhuluma ngcono uyithulele. Ngcono uyithulele uchaza ukuthini kahlahle uma uthi ezimezibabha kula i-opposition, uma uthi TPC nayiza kahlahle uchaza ukuthini. So uchaza ukuthi abantu baseZimbabwe benzeni kahlahle, funa ukuthi bonke abantu baseZimbabwe lena abasupport ama-opposition party basuke babuye la eGoli ngoba wena wahlule ukuphila eZimbabwe wabaleka kwezala. Kahlahle uchaza ukuthini mdala? Awuchazeli lapho mdala, ubufunda ukuhlonipha isizwe, uhloniphe namaZimbabwe. Uma ungayazi into ozoyikhuluma ngcono uthule, kana ukudlalisa idatha lapho uzisitshela into efana le. Zithulele nje mntu wenkosi, uma engikho into oyaziyo siyakukhuza. Into yakhona engiyakuzwa namhlanje iphinde okwesibili, ngiye ngakuzwa ikhuluma futhi namhlanje iphinde okwesibili. Baba, uma ungayazi into ozoyikhuluma ngcono uyithulele. Manje wabaleka wazala eGoli, ufika la eGoli uzofluensa abantu ukuthi eZimbabwe kuna opposition. Uchaza ukuthi abantu bonke labana bayahlanya abalandela ama-opposition party, ubuzinuka amakhwapha serious, uzinuka amakhwapha uzihloniphe, uhloniphe nesizwe. Ngiyabonga.
Studio 7 ngiyabingelela bakithi, ngiyabingelela emsakazweni wabantu bonke bakithi. Silobuhlungu obukhulu bathi nalabantwana bensimbi zeva. Mina ngizalo eChorojo lapho abasuka khona labantwana, ngizibuhlungu, ngizibuhlungu laba bantwana bakikade besithi baphilisa iy'muli zabo. Angibiduti kwabazali bakama-eli bakithi, yazi sithe sinangeni and bebesiduduza, besihlabelela iy'ngoma ezimnandi kakhulu and bengizithanda into izingoma zabantwana bakithi. Ashe msathano lamandla
kwenzeka kube igum gum 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 shelele gum shelele. Ake sibongeni bantu bakithi be-Studio 7, sibonge bantu bonke. Hayi imbono izahlali yehlukene njalo, kodwa into engiyicelayo ukuthi abantu asikhangeleni ukuthi kathi vele silwelane. Abantu silwelane veni kule nkulumo le engilimazayo, engithi noma ngiphupha noma ngihleli ngithole ukuthi hayi i-politics yeZimbabwe ayisho politics, it's a tribal politics. Engayazi ukuthi abantu laba bathanda ukugqizelela ngendaba ze-tribalism baza kulungisa njani. Lapha inkulumo ezikhuluma ngayo abantu abaxabanisa abantu iZanu PF, kathi siyesabani ukukhuluma direct ukuthi ungapho ukuthi umshona, uthi umshona, umshona uphi umshona, because amashona kafani. Into engikhuluma ngayo ukuthi bantu, ake sinanzelele ulimi lwethu. Uyazi ukuthi ayiso Zimbabwe kuphelela abantu abalelimi ezehlukeneyo, sonke silelimi ezehlukeneyo. Ukwenza kwethu akufani, kodwa into yokuthi sibamba iyafuneka. Singafani njengabanye abantu abathi bona hawu kufa abantu abangaki namachangana abangaki. That's what you are trying to do. Bantu bakithi, ilizwe asilitholi, asilitholi. Abanye abantu bazazithola sebe-country days bengasela ndawo, ngoba ungabulokhu ukhuluma kanje akusoze kukuncedise. Ungakhuluma umane ukhulume uthi uthi hayi bazabona, bazabona bobani shame. Kwadlula lokhu bantu bakithi, kwadlula lokhu. Abantu ake sihloniphaneni, sihloniphe abantu, silungiseni into. Umuntu omubi yiZanu PF kuphela, iZanu PF kuphela. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki, lifake nje imbono yenu. Kwehlukana kwembono ayisiko ukuthi abantu bathukane. Siyabonga. Kweze Melika, abatshutshisi besigaba seGeorgia ngapha kwele Melika bakhangelelwe ukwethesa amanye njalo amacala owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngeviki ezayo. UTrump ukhangelelwe ukwetheswa njalo amanye amacala alitshumi lambili. Ubikwa watshela iziphathamandla zalumango ukuthi zimele zimdingele amavoti okwengezelela ayewatholile ayengaphansi kwakamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye baba Gande, kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia, ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo wayephethe intambo we-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi eGeorgia liluzile, bese kusiba ukuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela, kuzamgoqela kuyeza. Yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakhuthi bazemethesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathi nengubonayo ukuthi kusiya phambili, angabe khathese ngathi uyaba ngumuntu ozitshengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka khathesi kusiya kuNovemba ku-2024 lapho uzavotwa khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale. Abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo, sebekhangela ukuthi ha, lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikwe ngubonayo ngokuthi asoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnumzana Trump?
Well, okokuvalelwa kangilaqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump, wasomuntu kazana nje ukuthi wakhona uyaphonta ngoba uyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke ahambe. Yiko ke angilaqiniso ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa ejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza amarala akhe la ekhampena, bazamthatha sibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa ukudelela okukhulu kakhulu. Kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oyisa bonke abantu ongaboniyo ukuthi kulomunye umuntu ongcono kula.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas ngapha kwele Melika. Dala B lo page besigcibela uhlelo lwethu lwalamhlanje umjolo uyanyisa umjolo angewufuni igama lami nguChris Gande ngilivalelisa ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo half past 7 ntambama.